Yeah, abantu bangazola uBayideni ukuthi kunjani kutheni. Kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo owe-Afghanistan owayefakwe yi-America imncedisa for 20 years wayengaphongunxibilika nje, aphongunxibilika. Abantu bavele kuhle kuthiwe Taliban khonapho bahle bavele batshaywe itwetwe bonke, bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona ahle aphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya. Angikholwa ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lakhona likuthi loba bangaze bamsoli, loba kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu be-Afghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzahamba njani, babephonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mthokotho, bengazimeli, bazilwele, bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa ke nxa kwakuyikuthi kwazokuvunyelwa no-President Trump khonokuthi bayasuka, loba kungaze kube ngabe nguye uTrump, ngabe bayathiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi uMongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Yeah, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo, bantshintshe uhulumende, batshintshe lokhu, batshintshe lokhana, bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelwene njalo like ukuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzagcina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kamboni ukuthi kukhona okunye angakwenza. Yikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyikuthi bona basekela u-president wabo, umkhokheli wabo, kufanele ukuthi bangayekethisi, bavumele ukuthi ku-next elections umongameli wabo abe ngodliwane.